Machono emakhaya yekudivana emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 1 ngontulikazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Unkosikazi Grace Mugabe obezithulela obesikhathi eside lamhla ube lomhlangano lapho asole khona kwendiswa kwamantombazana esesemancinyane.
Umuntu wayeqedakele kakhulu, wayefuna ukuthi ilizwe lakhe likhululeke, kube nomhlaba okuhle. Why national leader emandebeleni emashoneni
namhla ilizwe likhumbula umoyi owayengumsekeli kamongameli umnumzana Joshua Nkomo osele minyaka elithumi lasithupha wabhubhayo.
Hey, ngalezi khathi akusafani nathi isikhathi sikhula njengoba uMadube ebeka ngoba ngapha eSouth Africa baba exposed to ama-rights amaningi kakhulu and nendlela thina esakhulisa ngayo la esiphuma khona emakhaya ethu ihlukile kakhulu especially ngapha eSouth Africa.
Baza kuba lesiko elinjani abantwana abakhulela emazweni? Lalelani uhlelo lwezokuphila kwabantu olulandelayo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Unkosikazi kamongameli welizwe uGrace Mugabe lamhla usole ukwendiswa kwabantwana besesebancinyane kanye lamazwi abikwa akhulunywa ngumtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana awukuthi abantwana abaleminyaka elithumi lambili bengaya emacansini. Unkosikazi Mugabe ubekhuluma emhlanganweni eKadoma lapho abevula khona ngokusemthethweni uhlelo lokwakhela abantu bakulindawo izindlu. Ubekhatshwe ngabasekeli bakamongameli bobabili omnumzana Phelekezela Mphoko lo Emerson Mnangagwa kanye lomphathintambo obona ngezabelo omnumzana Ignatius Chombo. Uphe abantu abakade bekulomhlangano izipho ezigoqela izicathulo, ingubo kanye lokudla. Uzwakale ekhuluma isilogana esithi phansi legama talks njalo encoma omnumzana Mphoko lomnumzana Mnangagwa ngokuthi bakhuthele okwedlula owayiphethele sisikhundla okwenze abanye bacabangela ukuthi utsho unkosikazi Joyce Mujuru yena osowaxotshwa kuleli bandla. Kodwa umnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla lezanu PF uthi umhlangano lo ubungayisiwo werali.
Lapha singakhangela okwenzeke endlovukazi uFirst Lady sibona equba umsebenzi okumele awuqube ngenxa yokuthi uhlangothi alukhokhelayo olabesifazane lezane PF luhlangothi oluqakathekileyo kakhulu empilweni ebantwini ngenxa yokuthi singakhangela omama empilweni wonke okhangelane labomama kuqakathekile, ngaba kusebantwaneni, ngaba kusendabeni zentuthuko, indaba zomsebenzi, indaba ezifathaneke lenhlalakahle kaZulu umsebenzi esikhangelele ubana awenze.
Uzwakele njalo isenza isilogan lesiyana abanye abathi kukhanya ingane uyabesechothoza iziphathamandla zezanupf ezaxotshwa kuleli bandla.
Ye, lokho singakhangela kuqakathekile ekuthini abantu abaxotshwayo kwezanupf ngempela ngabantu abangalunganga, yikho baxotshwa. Ngakho singabona ukuthi lapho ubekhuluma nabantu abanye bahlangane naye okokuqala namhlanje uqakathekile ukuthi yena bazeswele amazwi akhe okubana kanti wahamba njani, kwenzakalani ibe kuze kube lalabo abaxotshwayo ebandleni lezanupf. Kuqakathekile ukuthi bana abantu bakhunjuze kanti sonke ukuthi akumelanga baqalise ukwenza imikhuba engalunganga, kumele balandele lokho okuyabe kukhangelwe ubana kwenziwe ezanupf. Ikakhulu amaqembu ayabe efuna ukuhlamukela ubukhokheli obuyabe bukhona, ngakho uqakathekile lokho akwenzileyo undlovukazi umama uGrace.
Ukhulumile njalo ngobubi bokwendisa kwabantwana besesebancinyane.
Singakhangela kuyamangalisa ubana siqhubekela phambili sibona ukuthi abantwana abancane lokhu besabanjwa eganyavu, kodwa abantu lokhu beqhubekela phambili besebenza abafazi. Ngakho kuqakathekile ukubana uFirst Lady akhumbuze abantu njalo ngiyawazi ukubana kule ndaba ezikhulunywa ngazo insukwane ezidlulileyo ukuthi uprosecutor general ubaba uThomana lokho ucacisiwe namhlanje eParliament umsekeli kamongameli welizwe ucomrade eMasolinangakwa njengomkhokeli omsebenzi wokarhulumente edalele eParliament ucacisile ukubana hhatshi abantu sezwa belokhu bekhuluma ngendaba ezinjalo kodwa kwakuyikuphosisa lokho okwayenzakalayo yena wakulandula lokho wathi ecasise ebuzwa wathi abamphiphandaba laba kumbe mbani yena lo owayebhala khonokho ayisikho ukhulumayo.
Lo umnumzana Morris Ngwenya ingcwethi ecubungula ezombusazwe njalo elilunga lebandla leZANU PF bekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare.
Umkhokheli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai namhla ugcizelele amazwi yakhe ukuthi uzimisele ukusebenzelana lamanye amabandla aphikisayo ukubumba umanyano oqinileyo ozamelana leZANU PF kukhetho luka-2018. UTsvangirai wethule amazwi la emhlanganweni awenzele eHarare lapho amukele khona abantu abambalwa abasuke kubandla leZAPU lakwi-MTC Renewal besiya kubandla lakhe. Abantu laba bagoqela umnumzana Lloyd Masirarambi obikwa obekuZAPU owake waba ngumeya weChegutu, umnumzana Blessing Dlakamalo, umnumzana Biggy Aurovi yena osuke kubandla leMTC Renewal. Sixhume umsekeli wesikhulumeli seMTCT unkosazana Thabita Khumalo yena othi ibandla lakhe lizimisele ukusebenzelana labo bonke abasola umbuso weZANU PF.
Njengoba ndinga ephambilini sahlala vele sikhulumile njengebandla le-MDC ukuthi umuntu esila naye kuleli lizwe ukuthi sizikhulule iZANU PF. Njalo njengebandla le-MDC thina sizimisele abantu abazimisele ukuthi sincedisane ukuthi sikhiphe iZANU ekubuseni. Njengoba sonke siyazi ukuthi ngo-2018 siya kukhetho, so nxa sibaningi silisa nakuqukaqukana leZANU kuzabalula ukwenzela ukuthi siphumuze izalwane zaseZimbabwe esezithelele nzima. Njalo uyazi ukuthi le misebenzi lapha ekhaya isisithwalela ubhulo abantu abethu sebezidakwa ngendaba yokuthi iZANU siyehlulekile.
Ilithi lizimisele ukusebenzelana lamanye amabandla kodwa liyakhulumisana labo yini kumbe limelele ukuthi bona bezekini?
Into ekhona lapha isilonda sifuthela umnikazi, njalo uma wena udinga into ofuna ukuyithenga wena mnikazi ngiyohamba usiyagangela leyo nto. So lokhu sokukhombisa ukuthi abantu sebebonile ukuthi njengebandla le-MDC silibandla elizimisele ukusebenza ngithi ngubani waseZimbabwe olentshukuntshu yokuthi siphathisane ukuthi sikhiphe ubugqili lobu esibufake phakathi iZANU.
Unkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli seMDCT.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ilizwe lamuhla likhumbula imbayi kaMoyi umnumzana Joshua Mqabuko Nyongolo Nkomo owayengumsekeli kamongameli ngesikhathi sokubhubha kwakhe ebulawa ngumkhuhlane wemvukuzane mhlaka 1 ngoNtulikazi ngomnyaka ka-1999. Umnumzana Nkomo wayengumkhokheli webandla leZAPU njalo levuyo leZipra. UMoyi wala ukuthi ivuyo leZipra liye empini lebutho likamongameli Mgabe ngesikhathi kulokungezwani kwamabutho la. Ilizwe lisanda ukuthola uzibuse uMoyi wasungula inkampani ye-Nitram eyayilamabhizimusi amaningi ayiphathisa ababengabalweli benkululeko abeZipra. Kodwa izakhiwo eziningi zalinkampani zathathwa nguhulumende kulandela ukungezwani okwaqhamukayo phakathi kwebandla lezanu-PF lelezaphu kwaba lohlelo lwegugurawundi. Kuze kube lamuhla izakhiwo lezi lokhu zisezandleni zikahulumende.
Abasekeli bezaphu kanye lezinye incwethi zithi unkomo waqilibezelwa kukhetho ngabelungu ababengafuni ukuthi abe ngumongameli. Ngoba wahle wazisa ukuthi ilizwe lingathola uzibuse wayeza kwaba kusha umhlabathi. Umongameli Mugabe yena wayengakazisi uZulu ukuthi udaba lomhlabathi wayeza luphatha njani. Sixoxelwa lwa impi yenkululeko umnumzana Rugare Gumbo yena oke waba isikhulumeli sebandla lezanu PF othi umuyi wayeliqhawe lamaqhawe.
Sasikhangelela nje ukuthi singakwanisa ukudivida ama-rotation sizaba lebizwe lethu elizaba nokukholisa. Sasikhuluma phezu kwemegendani ukuthi iZimbabwe yethu izaba yiZimbabwe enhle ele-freedom eyenza ukuthi abantu badabe so on and so forth. Kodwa into ziyenza njengani akusaphumanga kuhle. Kodwa ibare yilo lali khokhela impi yethu outside the country.
Ya ngamafitshane singathi ukhumbula njani umuyi uDr. Joshua Nkomo?
Hayi uDr. Joshua Nkomo njengabantu beZimbabwe wekwazi ngumuntu waqalisa what you call nationalism 1957 bekwe-ANC wazobuya kuZaphu wazobuya ku-NDP then wazobuya kuZaphu wazobuya ku-PCC. Umuntu wayeqedakele kakhulu owayefuna ukuthi ilizwe lakhe likhululeke kube loku hlalo okuhle. Wayi-national leader whether emandebeleni emashoneni he was a very popular figure.
Umnumzana Rugare Gumbo ngowalwa impi yenkululeko njalo wake waba isikhulumeli sebandla lezanu PF. Ubekhuluma icingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseHarare.
Selokhu sikudaba lunye intathelo zindaba yethu Mavis Gama ubhotabhote edolobheni leHarare esizwa imbono kaZulu ngelanga lalamhlanje lokukhumbula umuyi uDr. Joshua Nkomo wasethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Omunye osakhulayo njalo engophatheke kumisebenzi yokukhankasela ilungelo likaZulu umnumzana Pride Mkono uveze ukuba luqakatheke kanganani lolu suku. Wachaza umuyi njengomuntu owayengelayo inketha yabechabi njengalokho sekuvezwa ngezinye inkokheli zikahulumende.
Ngendlela umkhono welizwe omi ngawo kanye lezombusazi amboni ukuthi kugcwalisekile lokhu ayekulwela yingoba sibona ukuthi thina wayeyisisebenzi laphana ese-railways. Khathesi i-railways yakhona ayisekho isifile kusitsho ukuthi imisebenzi yakusela ikakhulu sikhangela ukuthi ibulawa yakhona lapho esingathi kwakuyindawo azila kiyo akusela ama-industries siyavala. Sibona njalo ukuthi abaningi abasakhulayo sebabaleka ilizwe baya e-South Africa leBotswana kusitshengisela ukuthi hatshi isifiso sakhe sokuthi abantwana eZimbabwe bebekhululekile asigcwalisekanga sikhangela umkhonono. Singakhangela kwezombusazwe siyabona nje ukuthi ukulwisana nokuphoxana okukhona phakathi kwebandla elibusayo leZANU-P F kanye lamabandla aphikisayo konke lokhu kutshengisela ukuthi isifiso sakhe sokuthi abantu beZimbabwe sebenjeni labonye asixhumekanga. Ngakho sikhangele njalo lokuthi kulabanye abanyamalalayo abanjengabo iTaisamara sibone njalo ukuthi ihulumende lokho ele mthetho egqilizela abantu sengizethi hatshi lokho ayekulwela akukagcwaliseki.
Wengezethi ziningi izifundo ontanga abangazithola kumpilo kamuyi amchaze njengomuntu owayelothando kuye wonke umuntu engelankethe yabechabi.
okuse kusele thina abasakhulayo esingakwenza singathatha kuye ukuthi esikwazi ukuthi wayeza ebuhlungu ngalokho kwenzakalayo. Lokho siyakwazi ngoba wayengumuntu owayefuna ukubona abantu eZimbabwe bephumelela, wayengumuntu owayisebenzela ukuthi lize libe limanyene. Thina sibalalela eqakathekile kakhulu ingoba lapho esiyabe sinanza imisebenzi yabanjwa ngubaba uNkomo elwela ilizwe leZimbabwe lalapho impi yenkululeko isiphelile esebenzela ukuthi ilizwe leZimbabwe liphumelele kuhulumende.
Okusekelwe ngomunye umama osesemutsha laye ongathandanga ukubethwa ngegama lakhe kodwa eyisakhamuzi sase-Avondale eHarare.
Lolu lusuku oluqakathekileyo kakhulu kithi bantu beZimbabwe. Siyamkhumbula ngubaba owayethanda ukuthi abantu bekhule belokuthula empilweni zabo. So yilusuku oluqakathekileyo kakhulu empilweni zethu. Okwamanje ye singathi ye kusesele kuthula elizweni lethu.
Umuyi ubhubhe ngosuku lokuqala kunyanga kaNtulikazi ngomnyaka ka-1999 wabekwa emangcwabeni eNational Heroes Acre ngemva kokuphiwa inhlonipho yokuba liqhawe lelizwe lanxa abemuli babefuna ayebekwa kibo eKezi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Kulivetok lamhlanje sixoxa ngo ngelanga lokukhumbula owayengumsekeli kamongameli njalo wake waba ngumkhokheli webandla lezapho umnumzana Joshua Mqabuko Nkomo.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington.
Singakangena esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe.
Ilizwe leGreece lona eliphakathi kodubo lwesikwelede selicele amazwe alikweledayo ukuthi egethise kulezi zikwelete.
Isiphathamandla sakwelemelika sithi elakwelecuba selivumile ukuvula isigodlo salelo lizwe ngemva kweminyaka engamachumi amahlanu.
Kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sixoxa ngokuqakatheka kwenyanga esintwini. Izolo abadala bebesebenzisa inyanga kuthi ukuthi benze okuchiyeneyo.
Umuntu naye kakhulu lapho Botswana masisi unaye uhlala endlini aku ukuthi aphume endleleni ngoba uyabe ngasomntwana oyabe ejayele i-society yalapha. Ngayo nomeonile it's very easy ukuthi uthathe ushwazi umfake endleleni angayenzi into ezingaphumanga njengabanye ababo wabona lapha benatha bedima but owabo vele ula endlini uyave writing engaphuma endleleni.
Yes, sizwe ngawe khonapho baba moyo kuhamba njani khonapho ke egoli?
Hayi ngapha egoli kunzima kakhulu uma ukuthi ukukhulisa umntwana ongaphandle ngoba njengoba sesikwathi noduba esalifikela ekhaya liyabe linjani kodwa ngapha imithetho yakhona ayivumi ukuthi
Le balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington.
Le sibamba kuma gagasi awe 909 ebulenjini sitholakala ko www.voazimbabwe.com kumbe ku www.voandebele.com kanye la ku www.voashona.com. uxolo zihlobo esithandekayo singene kuncwadi elisithumela zona okwamanje.
Siqale ngencwadi evele kumlaleli wethu Sipho Zikhali oseVirginia iThokozani othi linjani basakazi beStudio 7, siyalibonga ngendaba zeqiniso, ngingathaba lingabulisa abalandelayo abathi Vumani Dliwayo, Mpilo Ncube, Vanyangu Vax, labo bonke engidlala labo ibhora kuThokozani Football Club, ingakhohlwa uSobhoko uMangena.
Umlaleli wethu uBrighton uthi ngicela lingidingise ubhuti wami igama lakhe nguClement. Ekhaya siphuma eLower Gwelo eGweru. Inombolo yami yocingo ithi +2677402966. Kumbe +2677636584 2. Inombolo ngeze Botswana uthi umlaleli ngiyabonga basakaza bahle. Clement nxa ulalele uyakudinga uBrighton.
Okwamanje sasilichiya ezandleni zika Chris Kande weStudio 7 esethulela uhlelo liphuma lendaba lichone lendaba.
Alingali chona njani izilukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyeni ngenjabulo lokuhlelo liphuma lendaba lichona lendaba. Igama lami ngo Chris Kande. Lamhlanje njengoba kulelanga lokukhumbula umuyi uDr Joshua Nkomo, sile ngqoqo lowaye ngumkhokheli wabalwa impi yenkululeko umnumzana Jabulani Sibanda. Ngesikhangele umnumzana Joshua Nkomo owayekhokhela izabhu, abaningi bathi bona nga nguye owabusayo ngo-1980 nga asikho edubeni olunje. Uvumelana layo yini imbono enjalo?
Angeke ngithi alubane kwabusa ngasadlula. Mina ngikhangelele ukubana izinto ziqondiswe sisiya phambili, singakhangela ukuthi emuva alubane kwakunje, alubane kwakunje wahamba njani. Ngoba singakhangela sisiya emuva, asalelwa ukukhangela sisiya emuva. Kodwa kumele sikhangele sisiya emuva, kodwa sibe njongo yokuya phambili. Singakhangela sisiya emuva, kunento eziningi ezaphambaniseka ekuqaliseni ezitshengisa kathesi njengobufakazi bokufuna isihlalo okwedlula inkululeko yabantu. Kwakuvunyelweni eLancaster ukubana siyangena kuma-election siyi-patriotic front. Lokho akusenzakalanga nanxa uNkomo wayesefikile, ngoba abanye bafuna ukungena benjalo, okwadala ukudlunguzeka lokuchaya kwabantu endaweni ezishiyeneyo. Njalo sikhangelela futhi ukubana umhlaba khona lapho ubuvele wona umi njani. Okwakuqala izaphu le-ANC eSouth Africa ngo-13 August 1967 zazenze ukuthiwa i-Joint Military Command ukuthi siyakulwa sindawonye, ngoba amabhunu asolanda eSouth Africa ayevele khona eRhodesia bethi bavalela i-communism kuZambezi. But sowufika leso sikhathi sama-ANC ukuthi inkululeko yalathi sibuya, kwaba nemihlangano phakathi kwamabhunu eSouth Africa labelinye ibandla owayehlanganelwa eMozambique. Okwakukhangelelwa ukubana amabhunu eSouth Africa ayenqineka ngokubana ukuthatha kwezaphu lapha kuzayenza izaphu igcine i-ANC elibandla eliqinileyo kakhulu ekubiseni umbuso we-apartheid. Khonapho kwaba nento eziningi ezatshintshayo, kwaba lokukhuluma ukuthi uMargaret Thatcher ukuthi bazanika abambona efanele, but bengakhulumi ukubana lo oyabe efanele kuyini okumenza afanele. So angifuni kubuyela kakhulu ku-1980 kulento ezigcine engingazikhangelelanga. Kuzobuya i-BMAT isikhona la, ibisikhona up to Gweru. Mina ngangena ngisayenza i-senior officers course eGweru kade ngasukela khona e-ZMA. Bekhona phana e-ZMA uNdemera ugardener wokuqala owayeseGweru esiyachisa imizi emaboleni, i-BMAT yayingakudinga emfanekisweni, bekukhangele ngamehlo. Abantu bebulawa emidlenzi, i-BMAT ingakudinga ikhangele ngamehlo. Ebharabhara i-BMAT ikukhangele ngamehlo. Ukwazi ukuthi i-BMAT yona leyo yayivele igcwele i-military intelligence. But i-Britain wakhala ubana abantu bayabulawa ngezigrawundi, iphilela ingazange ingenele. Ngenxa yokuthi i-Britain ngaleso sikhathi yona ibikhangelele ukubana lo obusayo uzagcwalisa izifiso zabo. Lakhathesi zagcwaliseka, wathathwa umongameli wethu Mgabe wahamba e-Britain. Ukuphela eZimbabwe kumbe e-Africa engikhumbulayo owalwa i-guerrilla warfare, eqeda i-guerrilla warfare wase wafakwa isicoco sokuba ngomkhulu ohloniphekayo e-Britain okuthiwa ngu-Sir, kumbe ngathi he was knighted.
Ngamafitshane umuyi uDr. Joshua Nkomo umkhumbula engumkhokheli onjani?
Umkomo uye kuphela umkhokheli engikwaziyo emhlabeni owayekwanisa ukuzehlisa alalele abaphansi kulaye. Wakwanisa ukuzehlisa ngo-1980 abantu abaningi babekhangelele ukuthi into kazihambanga kuhle kakulwiwe uNkomo wakwanda ukulwa. Bathi izikhali zikhona, uNkomo wathi izikhali ezikhona ngezokuvikela isizwe esesikhululekile, aso zikhali zokulwisa isizwe esesikhululekile. But akusikho okunye okukhangelwe ngabanye. Abanye bathatha izikhali zokuvikela isizwe babulala ngazo isizwe bona vele sebesembusweni ngendaba yokungafuni ukulalelana ngaso kukubi, ngendaba yokuziqakathekisa njengomuntu. Kanti uNkomo ubezehlisa. UNkomo ufe engu-vice president, kodwa he was the longest serving member ye-armed structure. But kazange abe nendaba lokubana yena abonakale engomkhulu. Yena wayefuna abantu bebonakale bengabakhulu. Ngiyabona uyakhumbula kahle ngawulandela. Uthe esekhulule kuma-election ezaze-eme emagwebe, wayeseliwe ukubana kungcono ungani emagwebe, wena ukhethwe kuphela uye ephalamenti ngoba wasebenza. Wanda uNkomo wathi ngingakhethwa ngabantu, ngifuna ukuma phambi kwabantu besazi ukuthi kume umuntu abamkhethileyo. Angifuni ukuma phambi kwabantu bese besi lo umile nje uyasikhokhela simkhethanga, esabakhethayo basebezindlini ngoba abasithanga ithuba lokubakhetha. UNkomo wakwanda ukuthi ame phambi kwabantu engakhethwanga, lanxa enguye owaseva kakhulu ekulwiseni isitha. Isitha siyakwazi ubana uNkomo walwisa ngamandla onke ke from ekujaseni waze waguga wafa. Ngalokho ngiyamhlonipha, ngalokho ngiyamkhumbula. Mina-ke ngingaba leli thuba futhi lokusebenza beduze kwakhe, ngihamba naye, ngingakutshela izitha eziningi inhlampe ezaziqonde yena, hhayi khona esezambia, hayi khona ese-Britain, hayi khona ese-America, ekhonapha emashinge imoto yakhe yathatha inhlampe eziningi. Bathazenelanga ungena phakathi ngoba yayivele ilungiselelwe ukubamba inhlamvu ubana zingangena emntwini ophakathi. Sikhona, ngikhona phakathi. So ngizama ukukutshela ubana ngumuntu owaqondwa zinhlamvu zezitha, waqondwa nazinhlamvu zabantu ayebakhangelele ukubana ngabangani.
Lo-ke bekungumnumzana Jabulani Sibanda owayengumkhokheli wabalwa impi yenkululeko, ebesixoxelayo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilale.
Peter ezosuku sikhangele ebezikhokhela
uNkosikazi Grace Mugabe obezithulele kwesikhathi eside lamhla ubelomhlangano lapho asole khona kwendiswa kwamantombazana asesemancinyane.
Ilizwe likhumbula iqhawe lamaqhawe omnumzana Joshua Mqabuko Nkomo osele minyaka elithumi lasithupha ebhubhile.
Hayi ke selugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo, ngusithandekile Mhlanga.
Lo ntungamile inkomo libelobusuku obuhle.